Ukulumiqiniso akula lutho olwenzakalayo ngaphandle kokuthi abantu basebethabe kakhulu even bona amapolisa la security elizwe actually they were very happy ukuhlangana nomkhokheli wombutha webandla le-MDCT umkhokheli futhi we-MDC Alliance engu-president waiting of the Republic of Zimbabwe. So it was something actually very different. They were also in high spirit meeting young men like Advocate Chamisa.
Yeah, manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho abantu bazamvotela yini uChamisa nxa ukhangele abahamba khona ngale emhlanganweni wakhe, ikakhulu sibona ukubana ngabantu abazibuyela bodwa bengahanjiswanga ngamabhasi njengalokho esasikubone emihlanganweni yeZANU-PF.
UChamisa vele sebephuzelwe ukuthi bemvotele. UChamisa nguye umuntu uzanqoba. UChamisa it's about time. UChamisa it's about time. Victory is certain. UChamisa uyawina. Abantu batshengisele ukumthanda laye wafika ngokutshengisela ukuthanda abantu, ekhuluma lezindimi zonke, ekhuluma lesitonga, ekhuluma lesindebele, ekhuluma lesinambia. Ebapromisa ukuthi khangelanini abantu bomhlubulo lo weMandebele, especially lina elivele ewange ledinga, akumelanga libe le-shortage yamagesi because amagesi aphekwa khonapha, akumelanga libe le-shortage yamanzi because lani kuzambezi lo mlimi.